Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-15 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abadinga umsebenzi bobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani enhlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe okusemthethweni umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga.
Ngesadingisisa ukuthi hambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na ama-local, njalo eze-social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapha abasebenze kakhulu.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi amasekithali ahiciza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngomabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo.
Sina ku-constitution ye-ZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba, yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi omama besingelazi lini, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Imbongi elodumo u-Obert Dube usephendulile elizweni evela kwele Germany lapho ayenxuswe emcimbini wezimbongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ngenyanga edluleyo kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga. Inkampani Boasted Beef ibikwa yaqamba amanga ukuthi sivule inkampani ye-CSC eyavalwa ngeminyaka engamachumi amabili lambili adluleyo. Akwazakali ukuthi kanti kungani linkampani yaqamba amanga ukuthi isivule i-CSC. Abanye abadinga umsebenzi batshele iStudio 7 ukuthi kusukela ngenyanga edluleyo bebesiyadinga imsebenzi khonale e-CSC kodwa bethole kuvaliwe. Omunye wabasebenza kulinkampani ungafunanga ukuqanjwa ngegama uthe ubelethemba lokuthi uzathola umsebenzi ngoba elolwazi lokuhlinza lokunye kwenziwayo kulinkampani, kodwa wadingisisa wathola ukuthi ngaphandle kokulibhutha okuncinyane okulindawo i-cold storage ayivulwanga. Lokhu sikudaba olufanayo abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafekithali ahiciza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo. Umnumzana Kaustin Ngwenya, ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lokudinga umongameli e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD, uthi wazibonela ngawakhe ukuthi amankampani ewangela kobulawayo alakho ukuthuthuka, njalo amanye aqatsha abantu ebemathebheleland aphinde athuthukise lezigaba lezi. Umnumzana Ngwenya uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnotho weZimbabwe udinga ukuthi abantu beZimbabwe babambane, babonisane konke lapho khona, njalo bavume lapho kubona khona ingane akuhambi, bavume ababe bephethe ukuthi hayi lapha akuhambi kuhle, kodwa nxa kungaba lecebele elinye elingenziwa kwenziwe. Njalo lokhu sikwenza kuphela nxa kuyukuthi sibonisana labo bonabo abamabhizinisi, ngoba yibo abaku-ground ababonayo le ndingeko zabo. Nxa nginanzelela lalokhu esihlangane lakho esikuzwa kubo, there is light at the end of the tunnel. besikhangelele kakhulu sakhangela wonke amakhampani nje kusukela lawa alungisa izinto ayenza okugejwayo kanye lalaba abenza okwe-tourism besikhangele kakhulu kule khampani eyenza okokwakhisa isamende sesaxoxisana labo hhayi basitshelile indlela ababona ngayo basibhodisa le phakathi kwekhampani yabo sibone ukuthi hhayi kuyabasebenza njalo sizile labo nxa besitsho basibona hhayi kule improvement ekhona kodwa kukhona okunye okuthize abacelayo ukuthi kulungisiswe ukuze ukuthi bathuthukile siya phambili ikakhulu labo abalungisa into enjengesamende isikhalazo sabo esikhulu bekuyukuthi badinga ukuthi bancediswe uma-import lama-import ayesamende amaningi ayaingenayo elizweni okwenza ukuthi imakethi yabo igcine ingani iyasiphasa abagebha ikhowulu kambile sabona sibili indlela abasebenza ngayo sihlalisana basitshela labo ukuthi hhayi indlela abasebenza ngayo kusukusela ngo-2017 basebephakathi kohlupho olukhulu sebengena ezikweledeni eziningi kodwa kusukela ku-2017 kusiza ngapha phambili sebenelisile ukuthi babhadale izikweledi ababelazo njalo le sivuno sabo samalahle sesingezelele balamacebo kamacebo abalawo nxa bekhangela besenza ama-projections abo ukuthi kusiyaphela iminyaka emibili ezayo isivuno sabo sizabe sesiphindwe kabili konke kutshengisele nje ukuthi hhayi kuyathembisa
ongathi kunanzelele ngamankampani ebulawayo lawo wangi ayaqhatsha yini abantu iningi emhlubulweni wemathebeleland likhala ngokungatholi imisebenzi lokubandlululwa kuyini elikubonileyo lapha kumankampani la
le ndaba oyitshoyo emsebenzi besikubuza sibili kwenye ikhampani size sadingisisa ukuthi kambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na ama-local njalo eze-social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapho abasebenzela khona hhayi basitshelile sibili ukuthi hhayi ekuqatsheni bayathatha ama-locals abe-community njalo balokuncedisa abakuncedisayo i-community ekhona kule mgodi ethize abayigebhayo ukuze i-community ithole amanzi ahlambulukileyo sibe le mbuzo okunye besibabuza ukuthi njengoba kugejwa nxa sebethe bagebha kuyini abakwenzayo kwenzela ukuthi umphakathi kumbe ngithi i-local community yakhona apho ingabi sezingozini ngoba sana ke nxa kugejwa kule magodi avulekayo kube lokunjalo kodwa hhayi basitshengisa njalo ukuthi hhayi bale programu abalayo bangagebha ngemva kwesikhathi bayagqibela sebegqibelile-ke kube khona izihlahla abazihlanyelayo kwenzela ukuthi i-community ingaweli ezingozini kule improvement ekhona kakhulu kutourism khathi esebenzakalayo but however bala ma-challenges abalawo ikakhulu enyamazaneni inyamazana seziningi ikakhulu kule ndlovu i-carrying capacity yendawo yabo yokugcina indlovu bale carrying capacity ye-15,000 but currently sebe le ndlovu ezifika 48,000 ezikhona ndawo sekudala ukuthi kube khona ukugugudeka komhlabathi ngoba lezo ndlovu seziningi kakhulu njalo kube khona ukuthi sekusiba le-friction between indlovu le-community esingayibiza sithi yi-human animal conflict ekhona kodwa-ke ngenxa yokuthi kulomthetho otshoyo owamazwe we-CITES ukuthi akulamvumo ukuthi ngaphongukubulala nje indlovu abayibiza sithi killing ungazange kuvunyelwane amazwe wonke yikho babeduke khona kodwa hhayi bale mizamo ukuthi babambisane basebenzisana lamanye amazwe amazwe anjengabobotswana izambia kanye le-angola ngoba babambisana ngokhokhonokho
alo-ke ngumnumzana Costin Ngwenya ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano we-Pollard obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe liphansi kakhulu elizweni. Ngokunjalo iCommission ebona ukulinganiswa kwamathuba awebesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment iqhube umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni ku Ezra Chisas Banda we Studio 7 ebobulawayo.
Abanxuse kulomhlangano wemfundiso ngabesifazana abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ezanupf Citizen Coalition for Change CCC MTC Alliance labazimele bodwa unkosikazi Goret Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
UN Women is committed to gender equality.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo nasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho olusa.
Umnumzana Dalibuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebelelendi. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Noma ngingathi ukuthi omama basilela kuma-platforms abe-decision making. So thina njenge-commission, njenge-Zimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simele siyenze indlela ezishiyetshiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi or kumbe kuzihlelo ezishiyetshiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Princess Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje yena ngwebandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu sifunde ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze ubaba yisibabazi indingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So yikhwethi kufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwanivela kulelani bandla lwanivela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Khumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu nobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama-results sesizawabona sesiku-ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo okusalayo sinomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Triphile Mtunga weZANU-PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu eZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi umama besingelazibindi kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuza ngena yini emandleni ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe.
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilalo. Kodwa futhi okunye engunanzileyo esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 amileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakho ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa noma selikugqamu.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqakatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Imela Studio 7 kubulawayo igama lami ngeza Jesus Banda.
Imbongi elodumo u-Obert Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho obekule mcimbi etshiyeneyo yokuzilibazisa. UDube wafaka isicelo emphakathini edinga ukuxhaswa ngemali yetikiti lendizamtshina. ngenhliziyo zenu ezimhlophe lina bakamthwakazi wenelisa kuyafika kwele Jelimani. Kesizwe ebonga ngalokhu elamenzela khona.
Salibonani lonke mahlabe ezulu mphakathi wakithi. Ngu-Obert Dube okhulumayo. Isimemo sami sokuya eJalimane sacina simisi ngenxa yokunye kwasokwenzakele ngapha eJalimane kwazophinda kwavuseleleka futhi. Awu bantu ngihambe kuhle, ngiyabonga uxhaso lwenu lemthandazo yenu. Ngisukile sibili ngahamba ngaze ngayafika, sengifikile bangamukele kuhle, ngamukele njengenkosi. Osekusele ukuthi kusasa siyeqalisa umsebenzi. Ngijabule kakhulu ke sithi wedding MC okhuluma isikhiwa, ngoba kulo okhuluma isi-Arab lesiSwahili lesiFrentshi. So ingakho ngizayenza inkondlo ngiphinde nibela ngu-MC. Ngalibonga lonke abantu bakithi, lingapheli kimi kuphela kodwa lixhase bonke nje abantu, kodwa hayi kwele Jalimane. Lokho ngifikileyo ngathi kumnandi, ngiyakholisa, ngisezandleni ezinhle kakhulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekele Angola emkhosini wokugcotshwa kukamongameli João Lourenço, owakhethwa okwesibili kukhetho lwangenyanga edluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uSimbarashe Sibanda owebhinga uchaywe ngesitina ekhanda ngomunye wakhe adlala inguqu laye uPlana Munenge wafa. Ababili laba kubikwa baye etshwaleni ngemva kokudlala umdlalo wenguqu lapho abalwe khona kwaze kwaba lesehlakalo lesi. Okwamanje ke silaleleke amazwi enu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngimphawule lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahleke ngayo izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi, ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu emadebheleni kwakungani, kanti kwakungezepolitiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi, ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasazobhekwa. Kutho ukuthi leyo nduna akusiyo induna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUZU ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-ISUZU. So i-ISUZU yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke nabo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleli odla kahle, odle vungula amazinyo, odle xubha ma isizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abesethi wena ma usiza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi, ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUZU wenipholani khonapho. Yabona ukuthi into le egugurundi izalunga nzima, ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma bafelwa izihlobo zabo abafana lezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalanga khona lokho okukhulunywayo. Ezilunge yona ihola iphiwe i-ISUZU ihamba kuhle, ihamba ngegazi ngegazi labanye abantu, ibhadalele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu, abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Sanibonani lonto kwistudio 7. Okhulumayo umanyati ngisekhezi. Kulobaba uthe istudio 7 sikhuluma ngezanu ze-3C kuphela. Hhayi akunjalo, istudio 7 asikhethi muntu, ngisho nawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho. Lapha kukodibadiba zihlangene zonke, akukhethwa mhlobo la. Bese ngisithi kumayelo movement, hhayi salibonani mhlobo zami, salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulobaba lo vela eBotswana lo, ayi uyasinikisa inhliziyo lubaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo.
Ninjani, ninjani balaleli be-Studio 7? kanye labasakazi bonke ngiyalifinyelela ngithi inhle into esiphawulela yona amalanga amihla ngemihla. Ngithi qwekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi nabe singarejista, sirejiste ngobuningi sivote. Sonke sivote ngobuningi wethu. Sihambe siyorejista ngoba impilo lesiphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala. Kunzima okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isiborani sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha uthola kulo umdwendwe wabantu belindele amanzi bekhotshoza isiborani esikhiweni. Hhayi badala sivotheni sikhiphe lento esesihlukumeze kweminyaka. Asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu, uhulumende olosizi, uhulumende olozwelo. Okhulumayo ngu-JM, JM wasedobhota.
Mbu Msakazi, linjani Studio 7 labalaleli? Okhulumayo uThokozane Ncube kwe-Cape Town. Le mbuzo ngiyabe ngu-2. Okokuqala kathi umqondisi ocucelela abantwana beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe ukuthi bengaqoshwe eSouth Africa, yena wathi kangeni indawo ngeZimbabwe lapho ngathi sengikhonfuse. Wayengathonga ukuthi abakamthwaka sesithaba eZimbabwe. Secelela amashona lawo ukuthi ehlale eSouth Africa kanasifika eZimbabwe. Wathi Zimbabwe le mthwaka into esindile esihlukeleni. Wayene siyacela abeZimbabwe engacela abakamthwaka. Lokusobala nje ukuthi undoda lento ayenzayo la akayiqondi, akayazi kuba na usecelela abantu beZimbabwe ukuthi bengaqoshwe eSouth Africa. Babamthwakazi ke kasakhulumi ngabo, yini futhi ungumthwakazi. Okwesibili, line kilanda into nokusapota nalabantu belokhu zulu lapho abe-CC labezane. Sinakahle ngiyizane uze-CC khona eminye ihlobo leyayifuna ukukhuluma ngayo alifuni. Lina futhi ihamba nini kuyavota ke lingiphenduze. Ihamba nini kuyavota. Ngoba singakhuluma soyethu mama u-Odiyali wabali. Ngisakhetha lahambisana labo-CC labozane wele wafuna kuthiwa ngogabule labo ngoba kuthiwa ngogabula. Kuthiwa ngogifu gabule kuthiwa ngoba nto la ehlale ngomana wezamphilefu lo. Yoyisiwomani nje le nto ogawule wakhona le yisiwomani, siwomani sokuqala lokugcina. Yazi sakhulumi ngaye le
ngandonke endaweni alokhu ekukhona mina ngimphawule kancane lapha ngojawuleni konke alokuthi amathenisi kulabo fetha esi-South Africa kimbi siyafika bengithi abahotho bangakithathekile ngoba ungawukhayela kahle kwiindaba zepolitics ayindela ukuthi bancedeki yana yigemu nje epolitics abakwazi ukuthi ingabuya ngodisemba la sizawela ukuhambanisa ama-election la. So baleyikhulumisane bakhulumiseni ukugileyaningi kujanisisake ukudlula ama-election ngini sesibesusake labo. So into leyo lingayijabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela kona kwepolitics ngoba ama-political parties la alobu dlelani sobahlale phansi bavumelani isikhathi sigcine sithi hayi gileyani busela ukudlula ama-election na bazalike beyicutha abantu khona ngakho sikukwazi yabo sebelenda ama-election isenzela abantu so ukunanzelela kakhulu konke kungakho yaba esiyenzele ukuthi kube njani amaphilisi la amaphilisi amaZimbabwe eSouth Africa esiyenzele ukuthi kudanywa khona lesa ukuthi la kanti akhona isikhathi lesi ama-political parties la izamile ANC ngoba kubonile ukuthi abantu abalwayo sebasiphe ngathesi ngo-December ama-election asoze ahambe ngaphezulu so bavumeleni ukuthi hayi ayibedileyani mbijana lapho abantu ababengabuyi ngiyabekisa ama-election kuthi inanzele bafowethu lingakuhlabeli ngoba kunanzelele yinto into lokhu into nje ethi ama-election. So after that vakwathi ngojuni ama-election azalisekile. So kumele abantu benanzelele bangakuhlabeli asisystem esindele ukuthi kube njani siyakujuni yini abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi kwesystem lesiyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni.
Studio 7 litshona njani basakazi, litshona njani basakazi bethu abahle. Ye ngumdlulo okhulumayo la. Ngizafisa nje ukuthi ke ngibuze mina kahle hle ukuthi kati into ebangwa yi-MRP le-CCC yini abalandeli be-MRP labalandeli be-CCC. Ngoba ngolwazi lwami ngibona ngathi izinto ezihlukene, iqatha abalibangisana alikho, yinto engekhoyo. Abantu yibona abazazikhulumela ukulwa kwabantu akusiza futhi akusoze kusebenze. I-CCC ibheke ephalamende, imthwakazi ibheke ukunquma imthwakazi be aside izimisa leyodwa kathi manje kubangwani kubangisana kubangiswanana ini instead sokuthi abantu sibamba neni sibe into eyodwa wabopha umthwakazi yebikitha sonke singama triple C simthwakazi wabopha i triple C member ye triple C siyebikitha sonke ukuthi yonke into le kufanele siyibhekise kuzani impi yonke le sibhekane layo ifanele siyibhekise zani PF ngoba i triple C ayikwe parliament ayikaze yaba separliament kathi manje kubaniswana ini ngoba la yababotshwa amalungayo nawe emthwakazi abotshwa sijise utheceleni sibhekane sodwa hayi bakithi okwento kwethu lo kungathi akuzukusisebenzela yini kathi izani PF singani ichanisa abantu amakhanda njengamthwa kumbe kanjani kathi kusahlwani ukuthi kuqondwe ngqo kukhulunywe ngezani PF ukuthi lokho ekwenzayo isiromo uzoza ukuthi hey triple C kuwukuthi kuwukuthi hey imthwakazi kuwukuthi asiyekeni yonke leyo nto yasiteni imbumba sifocuseni sifesaneni lesitha ngqo sisibheke emehlweni sihlukane ukuthi silwe sizodwa ngoko wabona amasosha esilwa ehode siyempini empini ejikelwe hode no so sinqoba kanjani isitha ma siyithi futhi sijika silwa futhi sizodwa hayi mani bakhitha sethi siyenzeni into eyaphambili kwelinye ilanga kumbenti komunye inyaka asike senzeni into yaphambili into elesibhono into elesisombululo akukho mthwakazi orongo lapha akukho triple C orongo yonke into le iyizanu p f kufanele kuliwe le zanu p f yonke impi yonke le imeli ibhekiswe kuzanu p f hhayi kuma-opposition parties ngoba yonke nawabheka asesane nento eyonke
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika inkulungwane zabantu ziye zayavalelisa isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II phambilini kwakungcwatshwa kwakhe ngomvulo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa waJabibhango Dube, ukuze sizwe okwenzakalayo.
Akula okuthengiselayo kakhulu ngaphandle nje kwakhona ngale kubo Buckingham Palace lapho kugcwele khona abantu abaningi kodwa ke nxa ungabe uhamba nje phandle lapha nxa ukuthi ungazange wabona mhlawumbe kuba mabona kude ayikho enye into etshintshileyo ngaphandle lapho engaze mhlawumbe engakusimbolize mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi kukhona into engake evelileyo abantu basaqhubeka ngokuhamba emsebenzini ngaphandle kwelanga langomvulo lapho okwesekubekwe khona ukuthi kuzabe ilanga ukuzabe likhefu ukwenzela ukuthi kuqhutshwe imisebenzi yakhe ukuthi ahambe ayebekwa.
Ungathini ngendlela eqhutshwa yonke into amasiko akhona okuyabekwa lokunye okunjalo? Ungasela ukuthi kuyini wena okubonayo?
Kuningi esikufundileyo njengoba ubukhosi lobo kuyibukhosi obukhulu mhlawumbe singatsho sithi obuye baba ubukhosi obuye baphatha cishe amazwe amaningi omhlaba engasike ukuthi ibukhosi obu phethe ilizwe laseNgilandi kuphela. Kodwa ke esikufundileyo kulo msebenzi ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi ukusuka kukaQueen esuka esaphila esuka eBuckingham Palace ehamba esiya eBalmoral Castle kutshengisela sobala ukuthi izinto zakhe wayesezihlelile. Iloba nje noma kukuthi asonto ebekade beziveza kakhulu kumedia ngoba uQueen yena bengumuntu obengathandi kakhulu ukuveza zonke izinto kumedia kodwa ke bekusobala ukuthi izinto eziningi zonke sebazihlela wazibhala phansi wabatshela nje abantwana bakhe wabanika imilayo yonke lokuthi izinto zihambe njani lokuthi zikhanjiswe njani ngoba into yabo ngendlela abayenza ngakhona kutshengisela sobala ukuthi ihlelekile njalo bayenza into abayaziyo abangayiphumputhiyo abayazi ukuthi kufanele ukuthi kusuke lapha kuyiwe lapha kuleli banga kusuke lapha kuyiwe lapha okutshengisela sobala ukuthi into leyi yinto abahlala phansi baqonda bayizwisisa kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabibhango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane osigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. abadinga umsebenzi wobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga kayivulwanga kungamanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.